Omunye wabaphatheke kulumbuthano okhubazekileyo, umnumzana Tsepang Nare, usole kakhulu ukuhlelwa kwemali yomnyaka ozayo esithi kuzabanyela ukuthi beqhubeke bephila nzima.
Tatsetuhamtuli sinanzelele ukuthi lamathersi asenjezelele okutshengisela ukubana isimo somkhonomi sizaba nzima ebantwini bezimbabwe ngoba kutsho ukuthi le ntengo yezinto isizakhwela njalo sinanzelele ukuthi emalini akula okuxaxiswayo ukubana imali engaka izaya ebantwini abakhubazekileyo okuzabisela emuva inhlelo ezihakalelwa ngabantu abakhubazekileyo ikakhulu ukuthenga lokho abakusebenzisa ukuhamba esithi ngama-assistive devices.
Unkosikazi Raviro Ndebele ukhalaze ukuthi uhulumende aphathise ngokuthi abanebala elimhlophe i-albinism bethole amafutha okugcoba.
Kubani ubona njengokuthi abagulayo imikhuhlane eminye le bayaphiwa amapilisi fofri. So mina nginomntwana onjalo okokuthi usisilwane ophumileyo utheni ngabe ngibuye lo wami umntwana lapha ibe going to feel very sorry because bafuna amaphutha lawana. Mina bengilesicelo sokuthi akungeke kwayenzakala yini ukuthi labo bathole amaphutha lawana for free njengoba kunezinye izinto eziphiwa abanye abantu free.
Umnumzana Albert Mkandla yena ukhale ngokuthi imali zentuthuko azifinyeleli abakhubazekileyo.
Ayafakwa into engama-disability fund kodwa-ke thina sesi-aplaya laphana kakusa-indicate ukuthi emaye disabled person or what sengingumuntu nje o-aplayayo yikho kwenza isikhathi esiningi kube nzima okukuthi besicela ukuthi kube le ndlela eyaziwayo ukuthi abantu aba-aplaya le mali only disabled people ba-aplaya lezo mali.
Okhubazekileyo osafundayo unkosazana Abigail Ncube uthi abanye bakhe abakhubazekileyo bafunda nzima.
Abanye babanezakithi awanaphiwa nate-extra time akangekhuluma ngayo and then kuleyo-studentemtaziyo tertiary institution umstudent lowo uyazenzisa futhi and then uyenza i-course and then that course is a module.
Umqondisi wenhlelo kwinhlanganiso ye-Southern Africa Parliamentary Support Trust, umnumzana Henry Ndlovu uthi balimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo.
Kulilanga elasungulwa yinhlanganiso ye-United Nations. Besithe sibuye lapha sizothakazela lelanga kwenzela ukuthi siraise i-awareness ngenhlupho ezibhekenane labantu abakhubazekileyo. Sibone ukuthi ama-rights abo, amalungelo abo nanzelelwa nguhulumende.
Umqondisi we-Signs of Hope Trust elwela amalungelo abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda uthi kuqakathekile ukulwela amalungelo abakhubazekileyo uhulumende awephula malanga onke.
Indikimba yethu ukuthi amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future okutsho ukuthi sifuna ukukhangela ukuthi emhlabeni wonke sikwenza njani ukuthi abantu abalama-disabilities bephatheke kuma-decision making processes bephatheke even bethungamelela abanye. Nxa singakhangela i-United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ikhuluma nge-participation in political and public life lokhu kutsho ukuthi umuntu ole-disability kumele laye ephatheke ezintweni ezikhonsena ama-rights akhe kumbe ezikhonsena abantu bonke.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo elilunga njalo ledale lephalamende unkosikazi Judith Ncube uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuncedisana labakhubazekileyo elizweni. Indikimba yokunanza usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities mhlaka 3 ngoMpalakazi ithi amplifying the leadership of people with disabilities for inclusion and sustainable future bakhuthaza ukuthi babe ingxenye yabakhokheli benhlelo ezimqoka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.